abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiya ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo ngikhuluma kunje ngoba kula umafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade ama-road, omama sebegade ama-road nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeka osekukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba e-town kobona khona ukuthi kunzima, uhambe ama-bank abantu bagcwele phandle babuthene bahlezi emfundweni abakwazi bayenzeni. Uyezi kuma-basket abantu bamile bamelele imijobo engekhoyo bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, labanayeli kunzima, uyafuthi ukukhala nxa ukhali lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemjova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sebebiza $7 or 7 pounds. Yokusuka lapha usiya sithi suka e-town usiya kubonketha 8 babiza 8 pounds, 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya bo-Cardiff babiza o-10-15 pounds. Nxa umjova ongasawubambanga uvela e-town ungagcwali 2,000. Namhlanje mina ngiloo nto engikhuphe nabo abafika phose 3 abafike e-town ngama-past 9-10 belinde ngabo-7 beswele imoto zokuya hambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma nomunye ngitshela ukuthi khona na i-trip yabo yelanga isiyi-60 pound cash kumele babe nayo njengemuntu uzibagade everyday kumele baspende 60 pound ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days ufuna 120 pound ngina malanga mase ufuna 160 pound or so in 3 days. Okuthi ni kulobu nzima balele kunzima kakhulu sibile elizweni into azimanga ukuthi siqinisele singathi yanamanga sithuselane siyengane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kubulawa ukuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use-Enoxville edolobheni esezikini edolobho laphana kuJoshua Nkomo lonasinga lothelu, yikho lapho thela wafutha khona. Iy'ndawo zonke bekome qha, akula aze kunzima mfowethu. Ngabe nje ukobulawa ngabe yabona kunzima amafutha kawakho intelelo singajana amanga. Ngibone ikholeji sithi khona fuel station to improve ngamanga lana kunalezayenzakala bebin saying that for so many years bethi amafutha ezabakhona but besidibeka challenge nzima kuhamba nzima sifila nzima ngamanga konke lokuba dlala iy'ngqondo zabantu nje ngamanga onke la.